Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithutshana lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhlaka 2 kuMbimbitho 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
We talked to important topics, including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence.
Umsekeli kaMphathintambo obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa, uMnumzana Robert Scott, uthi kumele eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo.
Sikhangelele ukuthi bazabuya eZimbabwe bazosebenza labantu be-migrants efake ama-factory ukuze sisebenzise isitili esisithola emaninzi.
Abequla lakwe le-Russia elethekelela eZimbabwe bathi bathakazelela ukutshala imali kunhlelo ezithiyeneyo ezigoqela ukulungiswa kwensimbi esigabeni se-Midlands. Ngelanga lesibili lokukhalala umsebenzi kwababalisi, abanye babo baye esikolo namhla kodwa bafika bangafundisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kaMphathintambo obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa, uMnumzana Robert Scott, uthi kumele eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Waphinda wakhuthaza uhulumende ukuba akhiphe umthetho olawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill ngoba uvimba ukusebenza kwazo ngokukhululekileyo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USkot ofike elizweni izolo wenze inkuthazo ngemva kokuhlangana loMphathintambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Frederick Shaba eHarare namhlanje. Uqhubeke ethi utshele uhulumende ukuba eleZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo ngoba kuye yodwa indlela yokulungisisa indubu ezibhekane lelizwe.
We talked to important topics, including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence, for leaders to continue to call for clear, transparent elections. We spoke about the PVO bill, some of the concerns that we expressed on that.
Sikhulume ngokuningi okugoqela indaba ye-AFDB, sikhulume ngokhetho ukuba kungabi lodlakela, kube lokhetho olukhululekileyo njalo ukuba ulungiswe umthetho we-PVO.
Ekhuluma ngemva kwalomhlangano, uMnumzana Frederick Shaba uthe eleZimbabwe lizimisele kulungisa ubudlelwano phakathi kwalo nelemelika.
It is significant. It affords our two countries an opportunity to share ideas on issues of mutual interest. Further, I believe your visit bears testimony to President Biden's commitment made at the summit to dispatch senior administration officials to Africa to explore areas of possible partnerships.
Kuqakathekile ngoba kupha amazwe ethu omabili ithuba lokukhulumisana kundaba ezisana kuzo. Uhambo lolu lutshengisa ukuzimisela kukamongameli Biden ukuba alethe abantu bakahulumende wakhe ukuze sibone indlela esingasebenza ngazo sonke.
Uhambo lwakhe uScott uzahlangana nabamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo kusasa esigodlweni someli weMelika kuleli. Kusenjalo uhulumende wakweleMelika usengeze izitshezo zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe esithi akulo ukuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi ezicubunayo zombusazwe kanye nabamabandla aphikisayo bathi ukuqheliswa kwesikhathi sezitshezo zomnotho kuveza sobala ukuba uhulumende kamongameli Mnangagwa akagcwalisi okukhuthazwa ngamazwe athuthukileyo ukuze atshengise ukuba wehlukene lohulumende kaMnumzana Robert Mugabe andubana zikhishwe lezi zijeziso. Isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change CCC uMnumzana Gift osalo siziba uthi kumele uhulumende alungise udaba lenkohlakalo elizweni.
Indaba yama sanctions ke indaba ke esakhuluma ngayo kubana thina njengebandla le CCC sibona ngani ke into eqhakathekile ukuba nilungise ke eZimbabwe indaba ye violation yama human rights, indaba yokubana silungisise ke ubudlelwane bethu lamazwe atshiyeneyo eSADC, African Union, lamazwe wonke jikelele ukubana ke iZimbabwe ikwanise ukuphenduka back into the community of nations.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msengelwa Ndlovu, yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula indlela abusa ngayo.
Njengezaphu akusimangazi ukuthi amazwe ase gqoqela America le EU bazoqhubeka bejezisa iZimbabwe labakhokheli baseZimbabwe kwezemnotho, ngoba laba bantu ababusa eZimbabwe ireform, intetho yireform kubo icho ukuthi bakhitshwa embusweni. Ngeke sinuke, ngeke sibone ngoba babusa ngokuncindezela.
Kodwa isikhulumeli sebandla le MDCT uMnumzana Witness Dube uthi izijeziso lezi zinika uhulumende izizathu zokwehluleka ulungisa umnotho.
Kodwa lokho kakutshintshi indlela esibona ngayo thina ngodaba lwama sanctions. Sibona engathi khonokho okwama sanctions yikho sokusenza ukuthi uhulumende weZANU-PF athole isiviko ebantwini lapha ehluleka khona konke uthi ngama sanctions aqambela abantu ikakhulu abantu abasemaphandleni lapho abayenza khona i-corruption bekhipha izinto phandle kwelizwe ngendlela ezingayisizo bese besithi bebezama ukuvika uswazi lwama sanctions kanti hatshi abantu bayazitshontshela nje.
Izijezo zomnotho lezi zabekelwa eZimbabwe ngomnyaka 2003 ngenxa yokungahloniphi amalungelo oluntu bebulala abamhlophe ababesemapulazini athathwa nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi izijeziso lezi zabekelwa ukuba wathatha umhlabathi wawunikeza abensundu, okuyinto elandulwa ngabaningi abathi kumele yahloniphe amalungelo kaZulu. Ngimele isithu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, uMongameli Biden uqhelise izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika ngosuku lunye isithunywa sakhe u-Ambassador Robert Scott efika eZimbabwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokuthiyeneyo okugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu phambilini kokhetho. Nyakenye uBiden wethese amanye amalunga alobudlelwano leZANU-PF izijeziso ngesikhathi umphathintambo weZimbabwe uMnumzana Frederick Shaba eseMelika emhlanganweni we-US Africa Summit. Kambe konke lokhu kutshoni? Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu.
Izinto ziyaqhubeka zisiba manzonzo phakathi kobudlelwano beZimbabwe, singathi Zimbabwe uhulumende weZimbabwe lomhlaba. Njalo kuyakhanya ukuthi lokhu beqhubeka bebona abomhlaba ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe ayahlukunyezwa, ayancindezelwa, njalo abantu bayabulawa, abanye bayafihlwa behlukunyezwa, bekhahlanyezwa ngendlela ezijiyeneyo. Uyakubona umhlaba lokhu ukuthi kuyenzeka. Esingakubuza, esingakudinga ukuthi ayasebenza yini wona lawo ma-sanctions, zona lezo zijeziso ezifakiweyo, ngoba zingabe ziqheliswa zisenziwa kanjalo kodwa baqhubeka abantu bakuleliyana behlukunyezwa besiya phambili. Singawubuza kumbuzo ukuthi ziyasebenza yini lezi zijeziso, ziyawenza yini umsebenzi wazo, ngoba nanku nje siye khethweni kodwa lokho kusiya phambili abantu behlukunyezwa besenziwa lokhu lalokhuyana beswela inkululeko bebulawa abanye befihlwa ngendlela ezibuhlungu eziningi kanjeya.
Nxa sikhangela ukuqheliswa kwezijeziso lezi lokufika kwesithunywa sikaBiden eHarare ngosuku lunye, singathi umbiko uBiden awuthumelayo lapha ngokuthi kayekethisi yini kudaba lwamalungelo wona athi aqhubeka esephulwa nguhulumende weZimbabwe?
Kungaba khona ukuyekethisa, kungaba khona ukuqhubeka, kodwa sikwaziyo ukuthi njengoba umhlaba unje kukhona impikiswano phakathi kwele China lele Russia lalaba be-NATO lapho kule US khona. Ngakho bayaphikisana kodwa besiya futhi befuna ukudala ubuhlobo ukuthi China labo Russia bangangeneli eAfrica bathathe inkonzo yamazwe njengeZimbabwe lamanye. Ngakho benza okubili, baqhelisa zona lezi zijeziso kodwa nobungane bezama ukubakha. Kukhona sibili ukuthi befune lokuthi laba ababajezisayo bangagcini bebalekele China bebalekele Russia. Ngakho kunenge okwenzakalayo kupolitiki khona pha, abantu abangabe bengakunanzelelanga ukuthi kuyaliwa kodwa kuyakhulunyiswa nafuthi.
Uthe wena dokotela umbuzo omkhulu ngothi izijeziso lezi ziyasebenza na? Ziyasebenza yini ngokubona kwakho?
Angisukiseki ngombono, angikholelwa. Ngibona ingane zigcina nje zisiba iziphamaso izijeziso lezi, zisiba izibonakaliso lokho okuthiwa ngesilungu yi-symbolic. Ngoba laba abathakathi abangale kuzani PF baqhubeka bethakatha besiya phambili besona behlukumeza abantu. Njalo baqhubeka besiya phambili besenza imali behuquluza bentshontsha besenza konke phezu kwazo zona lezi zijeziso. Ngakho zingabe zisebenza kodwa azisebenzi ngokwaneleyo, ngabe ziyasebenza ngabe sebakhululeka abantu bakuleliyani lizwe.
U-Dr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lapho lontu nkamili inkomo we-Studio 7. Abequla lakwele Russia elethekelela eZimbabwe bathi bathakazelela ukutshala imali kunhlelo ezithiyeneyo ezigoqela ukulungiswa kwensimbi esigabeni seMidlands. Lokhu bakwethule ngemva komhlangano wabo leziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethekelela kwequla leRussia kuza ngesikhathi lelo lizwe libikwa selidinga abangane bokuthengiselana labo ngemva kokuxabana lamazwe angentshonalanga phezu kodaba lwempi yase Kremlin kanye leye Ukraine. Umnumzana Vasileki Yarin obekhuluma ngolimi lwaseRussia etolikelwa ngesiNgisi ulandise kabanzi phezu kwenhlangothi zezomnotho lapho ilizwe lakhe elibona lingasebenzisana lele Zimbabwe.
We are also ready to expand our partnership in the sphere of higher education, training highly qualified staff.
U-Dr. Mavis Sibanda, unobhala wogatsha lwamafekitali lokulungiswa kwempahla, uthi kuyajabulisa ukubona amazwe anjengeRussia bezodinga ubudlelwano lele Zimbabwe.
Sikhangelele ukuthi bazavuya eZimbabwe bazosebenza labantu beMidland efake amafektari ukuze sisebenzise isitili esisithola emaninzi senze izinto eziningi ezehlukeneyo. Sikhangelele nje ukuthi bangabuya bezofaka ama-factory, ama-pharmaceuticals, emithi, ukuze abantu bakithi bebe nemithi. Kunenge sikukhangeleyo, ngakho ke sijabule kakhulu ukuthi sesilomhlangano lo.
Okusekelwe ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, ZITF, uDr. Nicholas Ndebele, obekhona laye emhlanganweni lo.
Kuqakatheke kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi khona siqinisa ubuhlobo. Thina sithanda ukuthi khona njengeZimbabwe International Trade Fair, u-international ukuthi khona amazwe achiyeneyo. So sithanda ukuthi khona amazwe achiyeneyo ezeze zibonele ukuthi khona kuyini esikwenza eZimbabwe, bangenzi into zokucabangela ngoba bengakwazi, bagcine sebekhuluma ezinye izinto ngoba bengazi. Kodwa ke sithi ozani sibezibonela amathuba angabe khona, landi sitshele ngamathuba akwawena amazwe. So siyabuqinisa bona lobo.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi ukuvakatsha kwabeRussia kanye lelemelika phose ngasikhathi sinye kuveza kahle kamhlophe ukuthi iZimbabwe iqakathekile ngendlela ezehlukeneyo emazweni ahlukahlukeneyo.
KwelaseRussia iZimbabwe iqakatheke kakhulu kwezenotho kwezembiwayo, kwelaseMelika lanxa ngabe iqakathekile kwezenotho kubuya kuyo kuqakatheke ukuthi ibuswe kahle, ihloniphe amalungelo abantu, kube le democracy lokhetho olukhululekileyo. Kanti ke into ehluphayo ukuthi sibonile lapha emhlanganweni lapha beZimbabwe kade behlane khona labaseRussia bekukhona lamalunga ezanu PF angasiwo awe government, okuveza kase ngamhlophe ukuxutshwa kombuso kunye lephathi into eyingozi kakhulu ebangayi corruption ebanga ukuthi lizwe lingabuswa ngendlela efaneleyo.
Lumhlangano lequla elivele kwele Russia ungenwe ngabavele kuhlangothi ezijiyeneyo zomnotho elizweni abengatsha ezehlukeneyo zikahulumende kanye labe ofisi yommeli wele Russia eZimbabwe. Iqula lakwe Russia belikhokhelwa ngumphathintambo wezobudlelwano kwezokuthengiselana esigabeni seShedrovsky eRussia umnumzana Vyacheslav Yarin, njalo ligoqela umsekelo wakhe umnumzana Olga Zelenkini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis kama.
Ngelanga lesibili lokukhalala umsebenzi kwababalisi, abanye babo baye esikolo namhla kodwa bafika bangafundisi. Kwaba labanye abanelise ukulalela inkuthazo yenhlanganiso zabo yokuthi batshengisele ngokungayi emsebenzini ukuze bangezelelwe iholo okwamanje liphansi kwamadola alingana lamathumi amane amadola eMelika, $40 ngenyanga. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje, befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Namhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyadiza banikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni. Pho lamhla silokhu sisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi. Ababalisi inani likhuphukile ade bengayanga emsebenzini, namhla kubo 65% ababalisi ade abangayanga emsebenzini, kodwa lokhu beyilindile bezwa ukuthi imali iyangena yini.
Unkosikazi noMathemba Baloyi, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown, khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokhe kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi, kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantu babo kuma-private.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane, omunye wababalisi, uthi kunenge okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayineli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena, ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana, kunzima kakhulu.
Umphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni we-National Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi, kodwa ethi labo abakhalale umsebenzi kumele bazi ukuthi abasoze baholele insuku zonke abayabe bekhalale umsebenzi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi #TeachersForUSD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Gibson Mushangu ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Nyasa kwele Melika uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana kabanzi lesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe ngokuba lombuso okhululekileyo, ukhetho oluzakwenziwa lonyaka kanye lokulondolozwa kwelungelo loluntu. Kusenjalo ele Russia lalo lithumele iqula labaphathi intambo bakahulumende labo somabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo kweZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF kanye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe. UChuma usungula lingxoxo.
IRussia is being sincere ku-engagement yabo abayenzayo nathi. Ngabakwenzi bebesikhangelela phansi ukuthi khona mhlawumbe bafuna ukuthi basebenze lathi siyizigqili zabo. But mina iMelika yiyo engathi engiyisola, ngoba awusoze ukuthi ngapha uthumela abantu ukuthi babelizokhulumisana ngapha lokhu sengiza yenzenziswe ezafakwayo ngo-2003 njana ezama-sanction pho kuyabe kuyibulungisa mhlobo bani okuthi kunangoba phela nxa abantu ngathi sesikhulumisana singathi sikhulumisana singena phansi sihlala phansi sikhulumisana mina ngaba ntwini qhaba ukuhloka kumbe induku pho kuyabe usangekukhulumisana yini kumbe kuyabe kuyiyengana nje kuphela.
Ye, baba nari ngiyela khona kuwa
iRussia engafana leChina lamanye amazwe azwa kuthiwa kulo mnotho omkhulu weZimbabwe igolide, ilithium lezinto eziningi. Njalo abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe, abakhokheli beZimbabwe bakhanya bethengisa ngemali entengwa ephansi amagugu elizwe. So bagijimile lapho bathi wothi siyebona eZimbabwe ithathi lenxa yezingagaphula sithole igolide, sithole iplatinum, sithole ilithium. IRussia ayaziwa njengelizwe eletechnology ephezulu kakhulu. Zempilo zabantu beRussia ngabantu abakhanya bedubeka bona khonangale Russia. So siyabe sizibuza ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuyini esiza kuthola ukuvela eRussia.
Ye, nakumbuzo kwalapho-ke ye sithe siphosele ugolide pho kuphumani kwalapho golide, ngoba iRussia kuthiwa umalungelo oluntu kungalayenzi kahle la.
IRussia yaba nathi ithwele-ke uhlangothi lwezaphu izipha abaningi bakubona siyakwazi bathi sila konakale siyakwazi silabantu abadala abahlonipekayo abasashaya abanye abodabeni ababizwa kuthiwa ngama-black Russian ngenxa yalapho ababethene khona besula kwangale bekuya kusiya kuze kufike namhlanje. So asolizwe othiwa libhudlukile okwanamhla kuphela. Ilizwe vele ebesisizisile ukuhlukana naso. Njalo angazi ukuthi kona ufuna umuntu ongayikhangelela phansi athi iRussia ayathuthukanga. Ngeke sikwazi ukubana it's one of the superpowers ezikhona ezigoqela i-America, i-China nayo iRussia. Even including military technology, even the industrial, industrial technology, ulwazi, siyakwazi even space ngale, ngabanye abantu abaqala ukuyafika khona ngale, lezi zinjalo. So aso bantu ukuthi singabadeka.
Ye, kuzobuya ke eMelika nalo. Ipolitingani ntona khona ngale.
IMelika siyazi ukuthi ekupheleni komnyaka wedlule 2022 ngoDisemba balelo mhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit. Bona ikakhulu bagijimisa ukuthi kube nobudlelwano obuhle phakathi kwe-America neZimbabwe. Njalo babekhuthaza ukuthi bona idemocracy, umbuso kaZulu, yindlela ababona amazwe amaningi besenza intuthuko ngayo. So bafuna ukusebenzelana neZimbabwe ukuthi beqinise ukuthi abantu beZimbabwe bekhanyele iconstitution yabo. Xa kubulomthetho lika-2023 ukhetho loluhambe kuhle kube lo hulumente ozathandwa ngabantu beZimbabwe, uhulumente ozasebenzela abantu beZimbabwe, imigwaqo ibe ngcono, umnotho ube ngcono, imisebenzi itholakale. I-America yilizwe le-economy enkulu ukuthi iZimbabwe ingathengiselana layo ama-ovacado, igolide, konke okufunekayo. IZimbabwe layo iyenza imali kukho lokho. So i-America ngibona izama ukuba lobuhlobo obuhle neZimbabwe.
Igolide yovala amafutshane kulapho utsholo ukuthi imali kapho idingani kulapho.
Iyamangalisa ngoba kathi sikhuluma so siyakwazi ukubana i-embassy yabo ekukhulu ye-Afrika lapha ibayakhe khonapha kithi yeZimbabwe. Kodwa pho usuzona indaba manje behlela befuna ukusifaka aze amasathi bekhangele bethi khona njengoba ubabonayo bekhomba-ke indaba ze-constitution. Ilizwe le-Zimbabwe is not as bad as what people would want to put nxa sikhala indaba zamalungelo abantu. Khambe ukhangele amanye amazwe ukuthi abantu bathwele nzima njani. Kodwa laba ukhangele ukulobobana bona angazi inzondo yabo ngenjani engafuni ukuphela ukuthi bona sifike esigabeni sokuthi bake besikhangele njengabantu.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zangaphandle olweMinistry of Foreign and International Trade lusebenzelana leZimbabwe Investment Development Agency ZIDA kanye le-Africa Diaspora Development Agency ADI zibike ukubona kuzaqhutshwa umhlangano othiwa Invest in Africa mhlaka 12 kusiya umhlaka 17 kunyanga ezayo.
Right, okumele isiqashe ukuthi lapho ukuthi i-investment eZimbabwe into engathathethi abantu abaspecific. U-President Mnangagwa ngena ngo-2018 wadeclare ukuthi iZimbabwe is open to business and sibonile ukuthi kulama-investments asebuye from Asia, kubo-Russia, kubo-China, amanye vela kubo-Europe, amanye emazweni akhonapha e-Africa, amanye vela zakhona ngale kubo-Melika. Lokhu kungumsebenzi owenziwa nguhulumende ukuthi abantu bephendule bezosebenza lakithi. Lefilosofi ka-President ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. And for sure, now we take that for him every man a mask. Yeah, he is special, so good. Avi as we are coming to have to invest and even that is real and that. Look who could more vote in the same financial investment. I think he clears away the hypocrisy. More or less, I think this could be more vote. The main reason why government, Yala or even if Yala or go to the past for a vote, they've got nothing to do with the investment.
Into esupha abantu abaningi ukuthi lithi imali kazibuye ekhaya kubona abantu elithi bona abavunyelwa ukuvota.
Engakusho ukuthi imali esithi kazibuye elizweni akula lapho uhulumende wathi imali kazibuye elizweni. Abantu abathumela imali ngabomkuru wesinginye bathumela izihlobo zabo eseZimbabwe. Of course imali engena elizweni isenza lelizwe. Kodwa singakuhlanganisi yokho ngezombusazwe ezelizwe. Ubezombusazwe elizwe zithiyene ekuthini abantu nibona abafuna ukuvota bebuya thina izinto livulelile umthetho wesifulawu khathesi ukuthi nxa umbele lapho khona gada ibhasi gada indiza mthina ubuye uzobhalisa ukuvota uvote awuyalelwanga. Esikuthiwe ukuthi abantu abavotele phambi kwamanje ngabantu abaphume ngomsebenzi welizwe leZimbabwe abangaziphumelela ngavota. Iproblem esikayo abaningi abaphuma phambi lelizwe ngendlela zabo, abanye baphuma ukubulawa la, abanye baphunde beyiqamba amanga besithi bayadingwa yena phendula lapho ngama-asylum-seekers.
Kodwa nxa sikhangela siqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe ayakuvumela ukuthi izizalwane zivote zingaphandle kwelizwe. Kungani iZimbabwe
amanye amazwe are not under legal sanction. Namhlanje ngomhlaka 2 March iMelika sihle yanike announcement yokuthi they are extending ama sanctions on Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Munashe Mthuthali olilunga lebandla leZANU-PF esixoxelayo ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa zinkokheli zamabandla ezombusazwe eZimbabwe sokulungiselelwa ukhetho olwanonyaka. Sesigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo yimugeyino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.